Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kusene mthwakazi ku Studio 7. Ngolwesine mhlaka 9 kuLwezi 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Ozithi ungunobhala jikelele webandla leTriple C umnumzana Sengezo Chabangu uselobele umphathi ntambo obona ngokwakhiwa kwezabelo emxwayisa ukuthi exoshe amakhansila edolobho leHarare ayisishiyagalolunye agoqela umeya umnumzana Ian Makone ngoba esithi usebaxotshile kuTriple C. Oke waba ngumsekeli kamphathi ntambo obona ngezemali njalo elilunga lezanu PF umnumzana Terence Mokupe uza kwetshwa namuhla ngemva kokufunyanwa elicala lokungenisa amafutha ezimota elizweni engabhadalanga umthelo weduty. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ozithi ungunobhala jikelele webandla leTriple C umnumzana Sengezo Chabangu uselobele umphathi ntambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana Winston Chitando incwadi emxwayisa ukuthi emise umsebenzi yamakhansila eHarare ayisishiyagalolunye agoqela umeya waleli dolobho umnumzana Ian Makone ngoba esithi usebaxotshile kuTriple C. Lokhu kuvele kuncwadi efakwe isikhulumeli saleli bandla umnumzana Promise Mkhwananzi enkundleni yokuxhumana eye-X. UMakone utshele iStudio 7 ukuthi ubengakatholi incwadi emazisa ngokuxotshwa kwakhe umsebenzi. UChabangu usanda kuxotshisa amanye njalo amakhansila eTriple C lamalunga ePhalamende okudale ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ahlele ukhetho olutsha olwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlaka 9 ngenyanga ezayo. Lokho kusolwa kakhulu ngumholi weTriple C umnumzana Nelson Chamisa labalandeli bakhe besithi uChabangu usetshenziswa izanu PF. Sibuze ohlaziya ezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yabulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuthi ubona izalankomoni kuma-by-elections.
Njengoba sokulamaqembu avela amabili awe-CCC kuthi ukuthi ke i-competition ngumncintiswano usukhona phakathi kwawona la amaqembu amabili kakhulu. Siyakwazi ukuthi likhona ibandla elibusayo lezanu PF lamanye amabandla angabe ephosele ama-candidates ambalwa. So thina ke esikukhangeleyo ukuthi abantu bazasukuma ngobuningi ngoba siyakwazi ukuthi njengoba i-nomination court sihlezi kuthi ukuthi imikhankaso la isiyaqalisa. Ngokunjalo ke njengoba kade ngitshelwe ngaphambilini ukuthi umncintiswano omkhulu usuphakathi kwamaqembu wona la amabili esingathi ngelika Secretary General Interim we-CCC lo Interim Leader we-CCC uNelson Chamisa lo Chaba. Ngakho ke sikhangana ukuthi inani labantu abazohamba bayevota libe phezulu nxa siqhathanisa lamanye ama-by-elections ayabe khona ngoba kathesi i-interest ukuthi abantu laba ngamaqembu avela endaweni eyodwa kodwa ke bayese befuka utshengiselana ukuthi olamandla ambani.
Kodwa umomo unjani khona ngapho kubulawayo lapho okulezihlalo eziningi ezivotelwayo nxa siqhathanisa la kwezinye izigaba zelizwe, njalo ukhetho lolo lulomthelela bani ekuthuthukisweni kwedolobho lakobulawayo?
Nxa sikhangela umumo sizakhangela ngezigaba ezishiyashiyeneyo. Okwakuqala politically kuthule kuvamile nje ukuthi ngalesi sikhathi kobulawayo kuveleka kuvamanga ukuxokozela nxa siqhathanisa lezinye izabo zelizwe. Ngokunjalo ke kuzithulela abantu bale nhlokomo nje naleyo ukuthi bafuna ukubona ukathi kwenzakalani ebandleni lele le-CCC eliyilo elabiza abantu balo kathesi sokuphuma ukuthi kulamaqembu amabili. Then socially abantu nje baloku belokumangala ukuthi kanti kungantwa ngamadlwana into yakho neyenzakalayo ukuthi abantu bayabizana baphinde sembani futhi ababizwayo kube sokusiba yibo futhi abaphosela amaphepha kube sokusiba le ngxenye futhi la ephosela amaphepha sokungazantwa nje kungamadlwana okuyinto kwakhona. Then economically abantu badanile kakhulu ukuthi kanti nxa kuzadlaliswa imali engaka phose engaphezu kwe $5 million kambe imali kanti ingaza kincedise yini njengoba sikhala ngokuthi izibhedlela kazilama ambulance lokunye kungaba njani ukuthi ngathiwa leyo mali ihanjiswe khona ngale yathuthukisa lezo zindawo ezingancedisa abantu bonke kungakhathalekeli ukuthi ngabaluphi uhlangothi kumbe basekela liphi ibandla. Nxa sikhangela ama-candidates futhi abiseleyo nxa zonke asingeke sithi kuloo mehluko iZANU-PF la ifakile abantu bayo abavezayo ukuthi izibongo zabo mdabuko wabo kusho ukuthi kayisibo bemathebeleleni. I-CCC kathamisa la ifakile ukuveza ukuthi abantu abafakileyo labo izibongo zabo lamabizo abo kayisibo bemathebeleleni ngenzalo kube sokusithi-ke la i-CCC kaChabang la iphosela abantu abaningi ngaphandle nje kwe-Ambrose Bindi nguye singathi ngwangapha kulo mhlulu but abaningi imvelaphi yabo iveza ukuthi kayisibo balapha futhi emathebeleni so sokungantwa nje ngamadlwane ngabantu abadlalisa isikhathi sabantu ngaze kuwini i-opposition. Siyakwazi ukuthi i-opposition ivele kayilamandla in terms of izimali so bazayo nje bebanga umsindo khona ngale parliamente kodwa intuthuko edolobheni lakobulawayo hayi kuzasihlalela kunjalo kumakhansili niko labo esingantu azile themba khona ngoba nxa kungenzeka kuwina ama-councillors bangene ngomfutho sebengathuthukisa kwidolobho lakobulawayo ngama-bylaws le mthetho abangayifaka le supervision abangayifaka kuma-directors ebulawayo city council kodwa kuma-members of parliament siyakwazi ukuthi ngaphandle kokuthi kubuye yona i-CDF leyo kade kuvele kulama members e-ruling party kuvele ku-cabinet endedluleyo kodwa siyakwazi ukuthi intuthuko yakhona azange yacaca ukuthi kwenzakalani. Singeke sitsho ukuthi sikhangele izinto ezimangalisayo ezingenziwa bezingabangelwa lukhetho lolo.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa lo sithandekile mhlanga we-Studio 7. Kusenjalo ibandla le-CCC selikhweze amaphepha edalele Supreme Court liphikisa isinqumo senkantolo ye-High Court esavumelana lokuxotshiswa kwamalunga alo ngumnumzana Sengezo Chabangu. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuza ngemva kokuba amalunga ebandla leli ebhalise amabizo abo edalele nomination court izolo beveza isifiso sokuncintisa kukhetho lwama-by elections olwenziwa ngenyanga ezayo ekampalakazi mhlaka 9. Igqwetha le-CCC umnumzana Douglas Coulthard uthi sebekhweze amaphepha abo e-Supreme Court esithi badinga ukuba umthethwandaba ungavumeli uChabangu ukuqhubeka ezenza unobhala we-CCC.
Siyaphikisa ukuba sikwazi ukuthi wathatha ngapi amandla okuxotsha abantu. Sifuna uChabangu aphe ubufakazi atsho ukuba wathatha ngapi amandla. Akasiphe ubufakazi.
UCoulthard uthe nxa isicelo sabo singaphumelela eSupreme Court ukutsho ukuba ukhetho alusoze luqhubekele phambili. Uthe ibandla le-CCC likhokhelwa nguChamisa njalo kabasoze bavume ukuthathelwa ibizo labo. Kodwa isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khalipan Pugen uthi inyathela lokusa udaba lolu eSupreme Court alisoze lincede ngalutho.
Angazi ukuthi izonceda ngani appeal because isi-overtake ngama-events because ngicabanga ukuthi ba-appeala ukuthi inkantolo ithini ithi hayi basase ngama-member of parliament nama-councillors. Ingazitsho kanjalo njengoba sohanjwe nomination court i-election isisenzeka so le nto izoba academic. Besides ukuthi akula ma-basis of i-appeal awu-appeali phela ngoba kuthiwa kuya-appealwa nje kuyamele ukuthi kube le nto oyisolayo angazi ukuthi yini abangayisola ku-judgment leya.
Uthe uChabangu usebenzisa amabizo alabo abanqoba kukhetho lwama-primary awe-CCC ukuba bancintise njengokukhethwa abakwenziwa nguZulu.
Akudingeki ukuthi aqale iprocess entsha because vele bakhona abantu ababephume number 1 noma babe part of the process basebekhutshwa kufakwa laba abayibo ababethandiwa ababefeva. So akusadingi ukuthi aqale enye iprocess uzothatha bona laba ababeyibabenjani ababephumile abafayo.
Incitshi zomthetho zithi kumele amacele awe-CCC ahlale phansi akhulumisane ukuze baqede udaba lolu ngoba lokhu kulakho ukuthatha isikhathi eside kusolwana emthethwandaba. Ingcishi ecubungulayo zombusazo umnumzana Libert Dube owake waba ngumchuchisi kahulumende uthi ukukhulumisana phakathi kwamacele amabili awe-CCC yikho kuphela okungaqeda ukufuthelana.
So okuphume okwamanje yokuhambela iqiniso ukuthi ha lezo nkokheli zihlale phansi zibonisane ukuthi hayi kwenziweni, ngoba okuqakathekileyo yokuthi ibandla leli lihlale libambene liqinile ukwenzela ukuthi lenelise ukuthi liqhube umsebenzi wokuphikisa uhulumende okhona, liqhubeke umsebenzi okwelusa uhulumende okhona okwamanje.
Imizamo ye-Studio 7 yokuzwa imbono ye-ZANU-PF kulolu daba yehlule njengoba obona ngokwethula kwembiko kuleli bandla. Umnumzana Farai Marapira ubengakaphenduli imibuzo ayithunyelweyo ngesikhathi sokuya emoyeni. Idale le-nomination court lamukele amaphepha abantu abangamachumi amabili 23 ngolwesibili. Phakathi kwalaba bantu abaphumeleleyo ukubhalisa ngabalichumi lasifica minwe mbili 18. Amabandla ezombusazwe enelise ukungenisa amaphepha lokubhadala inhlawulo efunakalayo ngabalisa iZANU-PF lamacele omabili awe-CCC. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Wake waba ngumsekeli kamphathi Ntambo obona ngezemali njalo elilunga leZANU-PF umnumzana Terence Mokupe uzagwetshwa namuhla ngemva kokufunyanwa inkantolo ye-High Court izolo elecala lokungenisa amafutha ezimota elizweni engabhadalanga umthelo we-duty. Ngokwenza lokhu, abachuchisi bathi uMokupe labanye bakhe abathathu ahle wavalelwa labo izolo babangela ukuthi ugatsha oluqoqa imithelo olwezimra lulahlekelwe imali engange-$55,000. Elinye ilunga leZANU-PF uNkosazana Henrietta Rushwaya laye uzagwetshwa kusasa ngemva kokutholakala elecala lokuzama ukuphuma legolide ngodlu esiya lalokwe kweleDubai. Sixoxe lokhokhela inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okwenzakalayo ukubotshwa kukaTerence Mokupe owenza icala ngo-2017 ebotshwa namhlanje esebotshwa engikhona efunyanwa elecala kuyadanisa. Ngoba umbuzo okumele sizibuze wona yikuthi ngemva kokubana enzelelo cala kuyini okunye ode ekwenza iwapha amanye amacala awenzileyo. Kuyahambisana nendaba kaHenrietta Rushwaya ukuthi bavalelwe ngemva kokubana betshontshele ilizwe, beqile ilizwe imali ezingama-over 55,000 lamagolide. Okufuze sizibuze khona yikuthi bebeqala yini ukuthi engenise ifuel ngesitsotsi soneso, ubeqala uNkosazana uHenrietta Rushwaya laye ukukhipha igolide phandle. Yibo abantu abathuma bekhuluma bezenze bona abangamaZimbabweni ukudlula wonke umuntu. Yibo abatshona besithi ilizwe leli bafuna ukulakha, kodwa uma ungathi uyakunanzelela yiwo amasela amakhulu yibo ababulala ilizwe. Bebe sebejika bezenze bona abathi ilizwe lidilizwa i-opposition, kodwa uma sekukhangele bonke ngabantu abahlanganelene leZANU-PF khonoko kuyabe kusenza sibe le mbuzo yiko phela kuthethele isikhathi eside ukubana uTerence ngemva kweminyaka eyenze leli cala akukho akwenziweyo.
Kodwa ngeke yini sithi hayi ukuvalelwa kukaRushwaya lo Mokupe kuyaveza ukuthi uhulumende uyayilwisa impela inkohlakalo?
Akulanto mina engangenza ngicabanga ukuthi uhulumende kamnanga kulisana le-corruption. Ngiyabe sengidakwe yini? Akulanto engenza ngicabangele lokuthi ukubotshwa kukaHenrietta loTerence kusokusitsha ukuthi uhulumende kamnangako ulwisana ne-corruption. Uhulumende kamnangako ngabantu vele abahlezi bezitshontshela, ungathola ukuthi bona lavo ke kuyikuthi nje sikhole ukuthi kulento esisenziwa ngoba kakuqali ukuthi abantu iziphatha amandla zezano zibotshwe kujike kuthiwa kuselacala kumbe into hayi uyabhadaliswa kancane abantu abasemajele ngabantu abangalamandla ungakhohlwa ukuthi inosi uchikore labo kombira ikangayi kulomnyaka babetshontsha imali eziningi kakhulu kodwa baqhubeka beyingxenye yababusayo labona laba kambonti kukhona singakujabulela
omunye efuzwayo engathi indaba okhuluma ngazo ezabochikore zindaba zakudaladala njengokukhuluma kwakuhulumende kamnankagwa omunye engathi hayi lo ngohulumende omutsha kayisuye lo owayekhona ngaleso sikhathi
ocabanga ukuthi lo ngohulumende omutsha okutshena into udinga ukuthi elatshisa ingqondo ngohulumende omdala kambe ujuti wena u-Emerson wama-8 engavuka sengu-Emerson otshintshileyo lo ofrederick shava ababe besithi abantu besifa nge-gograwund bekhulume into zabe zingalangqondo abatshontshayo ngesikhathi sewilovelo ucabanga ukuthi babe sebengophela ngizwanga ukuthi abaya echurch ukuyati ukuthi betshintshwe indlela abakholwa ngayo ngabe mbentwa ngabantu esezwa ukuthiwa sebesiye zinkonzo yonti betshintshe wonke umuntu olaphana kayanga ukuyaseva ilizwe iningi labo ngabantu abafuna ukuthi bezinothise so umuntu ocabanga ukuthi izano lekhona intsha kangikwazi ukuthi kuyini okutsha izano kanti kwaphuma nje umgabe kuphela kodwa kwaziqhubekela akulanto etshintshileyo batshontsha bayabulala balokhu besenza khonokho ababekwenza lakudala lanini lanini okuluhlupho nje ukuthi sasuka saba labantu abayizithutha ababaphikisayo babancedisa beganga betshaya ikhuu amasotsha ebeyasebenzisa ukutshaya ikhuu kodwa akulanto esingathi intsha ezanwini yama-80s ezanwini yabo-90 ezanwini ka-2000 kulokhu kuyizanwe naliyana embi eyenza konke ukuxhwala
umnumzana Mbuso Fuzwayo ukhokhela inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likazulu inhlanganiso ekhankasela ukunakekelwa kuhle kwabantwana SF the Children ithi kufa umntwana oyedwa phakathi kwemizuzu elitshumi kuphela eGaza Strip lapho ibutho lakwele Israel elihlasela khona ngamandla lilwisana leqembu leHamas. Umqondisi walinhlanganiso osebenzela kwele Palestine umnumzana Jason Lee utshele umsakazo weVoice of America izolo ukuthi banengi kakhulu abantwana abafela kulimpi yona athi kumele imiswe ngokuphangisa. Utaboka Ncube uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Bekithemba Mhlanga.
Into le izahlupha sibili kodwa into eqakathekileyo ukuthi kumele kube umkhankaso kufakwe izikhali phansi ukwenzela ukuthi kukhulumeke kuhle indaba le ngoba nxa izikhali zingakafakwa phansi akukho ukukhuluma okungaba khona yiyo indimba yendaba kumele ingani yacubungula okwakathesi.
Ye sizwe laphana iMelika umphathi ntambo obona udlelana lamanye amazwe umnumzana Blinken sithi yena ngemva kwalimpi akufanelanga ukuthi iGaza ibe ikhokhelwa iHamas kumbe ikhokhelwa iIsrael lokho kungabe kusichona
hayi angikholi ukuthi lokho yinto engamenyezelwe ukuthi iyafunakala ukuthi yenziwe eAmerica ngoba abantu kumele bekhumbule ukubana iHamas ifike kusenta pha eGaza ngemva kokhetho labo khona abantu basingisela ukuthi bona iHamas bayifuna kakhulu ukuthi ibe njani yiyo ekhokhelayo yikho nxa kuyukuthi kuzaba lo nto abantu abathi befuna bekhethe elinye ibandla elingasilo Hamas ukuba likhokhele i-Israel akube njalo kumele sibekwazi ukuthi indikimba yendaba lapha ayisikho ukuthi iGaza Strip ikhokhelwa yiHamas indikimba yendaba yokuthi isivumelana esenziwa e-Oslo khonale phakathi kwe-Israel lebandle labantu bepalestine kwavumelana ubona kuzaba la mazwe amabili lapha kuzaba la mazwe apalestine kube njani lokusekelwa kubona i-Israel ihlale njani ilokuthula Akonga siko sivumelwane sokuthi kuzatshela abanye labantu ukuthi nathi zakhokhelwa ngobani kumbe nalozo likhokhelwe ngobani.
Yeah, sibona lapha abantu abanengi beqhubekela phambili besifa iUN lamayamase sebekhuthaza ukuthi kuke kumiswe ukulwa ukuze kuphathise abantu abaseGaza. Kodwa iIsrael yona isithi ifuna ukuthi uqale kukhululwe abantu abathunjiweyo. Ukubona njani lokho?
Hayi, lokho vele into okumele siyikhangele ukuthi izakwenza ngoba nxa kuyothi kulokuleni isikhathi nesinengi ukuthi kungakabili lesivumelwano sokubana kufakwe izikhathi phansi. Esinye lesinye ibandla liyabe lisithi hayi ngothi ngitshaye kuze kuthophele ukwenzela ukubana izinqumo zami engizifunayo kumbe ama-demands ami enjani ezwakale. Yikho nxa kuyikuthi into yangikhona ingakabi kahlungu kakhulu kuhamas, nxa into yangikhona ingakabi kahlungu e-Israel, ukuthi kube khona le sivumelwano sakhona esokubana kufakwe izikhathi phansi kuhlale phansi kukhulume. Hayi, kuzafuna abadala sibile endlini abaye abangathi banjani abangathi hayi mayuyo bezihlukanisa inkunzi lezi kunzani thi kukhulunywe indaba leyi izikhali sezifakwe phansi.
Umnumzana Bekithemba Mhlanga uhlaziya ezombusazwe ubexoxa ecingweni loTabo kaNcube weStudio 7. Okusemaphephandabeni iChronicle ithi umnumzana Sengezochabangu uthi uza kuya enkantolo ukuyabophisa amalunga e-CCC abhalisele ukuncintisa kuma-by-elections ephansi kwebandla le-CCC lanxa ebewaxotshile. Singene kumbiko yenu.
Enkundleni ake nilalele lapha abantu lingajoni liyengwa ngoJabangu lapha. UJabangu lo uzazakhathale ngokurikhola ngoba iBulawayo ayisoze yafa yabuswa izanu. Into esiyibhekile ama-double candidates la asefakwe othiwa CCC, into esizayenza silamagama abantu bonke abhalwe nguJamisa yiyo esiyivotelayo. Le ekaJabangu le izathola zero njengomonzo. Siyahamba noJamisa whether abantu bayathanda uma bathanda. Viva JaMisa, viva.
Ye kuStudio 7, kuStudio 7 linjani basakazi labalaleli lonke. Ye kulowa walowe gqumgqumishelele yakhe lo. Sizacela ukuthi wabalwe ke sihloniphe kancane. Ngathola isikhathi. Simthwakazi Republic Party. Siyazizamela, sizamela abantu bakomthwakazi labo ngelinye ilanga maybe bengakhululeka uma umlimi ngasizwela. Kulokugqile esiphansi kwabo kwamanje uzogxeka iMRP baba uhleke ugxeka iZANU-PF yedilize inotho etshontshela abantu baseZimbabwe kodwa uzogxeka iphathe zamawo nje iMRP uma uza kuthi yesi abantu bemthwazi bangathi bazaliquma njani ilizwe bona basebenzisa isithupha seZimbabwe. Unkomo labo mgabe belwela iZimbabwe lo babesebenzisa isithupha zeRhodesia but anti balwe baphuma eRhodesia bangena eZimbabwe. So lakithi lokho sokungenzeka baba siyacela ukuthi ukusihloniphe baba asithande ukuthi sibe sikubhala labantu bezipho dina kwaselihlonipha njalo baba bethu kodwa ma ususo sisitshomola so uzayenza ukuthi singakuhloniphi baba. Basacela ukuthi ukuphume ku-MRP uyegxeka iphathe njengeZANU-PF ehluleka ukubusa ilizwe ngobuqotho. Siyabonga
Studio 7, vuka njani njani. Nabantu be-MRP ake lisichazele ukuthi njengoba lifuna uChabango limsupporta then uPrince Dubeko Sibanda wakhitshelwani. Akalisitshele mfuno yi-1 nje we-MRP angena asitshele ukuthi uPrince Dubeko Sibanda wakhitshelwani uChabango. Okwesibili mfuna ake lisitshele ukuthi otendayi labochirwa laba basebefakwa nguChabango kathesi ubafakele ukuthi ngamaNdebele yindawo. Kufunake lisichazele khona lokho nabantu be-MRP eseliswele umsebenzi. Umqondisi manje sesebenza ekontraki yegoli lapha akasela plani lana lisela plani seliphelelwe into yokwenza selibhizi ngokube libaruthi balomsimbi. Akalisitshele ukuthi khona otendayo labochirwa bafunani kuJabangu. Ngikela kudlala ngathi lini uva bafunani ngabantu besiNdebele labo otendayo labochirwa labo esizwa ngabo uPrince Dubeko Sibanda wakhitshelwani. Kunake lisitshele khona apho nabantu be-MRP aniselishele umsebenzi.
Studio 7 Mthembani ufokasiwela mpingelele basakazi bami. Sometimes siyazifunda iindaba zenu ukuthi zimnandi kodwa-ke siwazizwisa ubuhlungu thina abanye. Sizwisa ubuhlungu obukhulu kakhulu ngala bantu wena elikhuluma nabo labo othethe ncube lohulumende wakhe. ubaba lo mayithena akola ibaphi abantu abancindezweleyo ibaphi njani thina sikuphi ngoba nje sigcile nje yithi yena ngithi yena engathi mayisidle iqumbile labantu bakhe lapha manje ende sasho ende yabona ke manje lo mbuso wakhe wokwabo lo madodo owezana uPF lo bhekani ke sebetanasa ke manje batanasa phela lo into abenza manje bambuluza straight lo angithi badla bona baqumbile ba right uright mayithi ibaphi ngoba yithi yena abakhe abantwana basuthe kwamele kwenziwe imatch from Botswana kweze imatch from Joza lapha eMzansi imatch from Bulawayo until ngaphi ngaphi from Harare singene eZimbabwe lana ebazalwane kathi yini kahle kahle bebhekana abantu manje basitanasela manje yini amagama abo labakhuluma wabo abothethe incubelo khulumende wakhe lo mayithi abantu bemangale emaphoyiseni akhe guys asiphakamiseni inyawo eserious
Sanibonani basakazi beStudio 7 ngiyabingelela labalaleli ayisiyabezwa abantu laba abasupporta iMRP abanye bangkhona nxa sithi abanye sitsho bonke bona ababahlala sebethukana leTriple C sicela ndihlukane lebandla leTriple C iTriple C ayingeke idilezwe ngitshaba ngaso bantwana abancane thina silandela umlilo wamaphepha lokhu kuyaphela kathesi nje lokhu akunisuku zangaki kuyabe sokuphelile so lina nxa lehlule kuqumilizwe lina mancathe lisilwa linalodwa livele lingelabantu lingabhodleli kuTriple C lisupporte uChabangu ngeTriple C uChabangu akulanto ezayenza kabuze line labuya lisithi lilwe lathina since lokhe la vula liqaza into zenze MRP alikazi lithole yena ukansila even one so lingabhodleli kithi ayisithe sathi lehlule ukuqumilizwe kuze kefe esikhathini sokuthi lilwe laleyo bhudothi yena abakibo kambongeni ngababuye abanika iloya bebophisa uChamsa kathathe lelo loya ayenika laba ababothiswa umqondisi abapika beMRP behlukane lebandla leTriple C behleleke kahle asifuni ukugcina siyangisana bedingela umkhokheli wabo indlu bekele ube lokho bemkhuluma lapho ukuthi ugcine ngama girlfriend bengafuni ube abe khuluma kubi ngeTriple C ungantu athini indaba zabasizazi lelo loya lakhe kahambeli nika upresident wakhe bekhipha baba amalunga asejele uChamisa ngeke azabobuthela ukufa kwambongeni sisempini thina mina ngaze ngife kuTriple C uChamisa kangena indawo andi mfuna ukuzikhulula mina eZimbabwe alike lihlukane leTriple C
Studio 7 Studio 7 siyabingelela cela nathi likhuluma ama record ethu likhulume libale indaba zethu uChabangu vele abantu beZimbabwe bengamvoteli uChabangu vele idoti lobhugeni idoti noma kube sithiwa hey abantu besindebeleni abantu besindebeleni abantu besindebeleni kabalwele iparty yabo belwele iparty yabo abantu besindebeleni bonke bavotele umuntu uChamisa kodwa uChabangu lobhugeni vele bahamba bedilize abantu besindebeleni abayenza into yabe yiwana hayi lokho kuhamba beyeqala beyeqa bethi jwajwa beyeqa bethi jwajwa into abayikhuluma abantu besindebeleni ndathi asiyazi asiyazi ngoba ngani imajeri izani PF yatanazi sithwale senzima sigcwele ebhola side ekhaya sikodwa sibalekele egoli sitotwe yasegoli sitotwe yamanje segoli hambo etotwe ekhali hambe asiyekeleni into isikhipheni izani UPF le asileni isikhipheni izani UPF hayi ukuthi sithi uChabangu right uChabangu idoti phugeni idoti
njani kuStudio 7 linjani lonke kuzindawo ngezindawo yazi bantu beMRP liyangikwatisa kabuhlungu liyangikwatisa into elikhuluma vele yinonsense yodwa nje nonsense likhuluma ngani kathi why lina ligxeka iCCC every time ligxeka nxa kutheni ligxeka nxa kutheni lifuna benzeni why lina lingabambani leCCC likhiphisana uPF Why? Ikijimele isisi, esisi, esisi, iyenzeni, iyenzeni. Ake liyekele ukunyanyisa mani, liyanyanyisa. Zilima zabantu.
Lawo bekungamazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp. Kunombolo ezithi +1 202 465 0318 siziphethe ngebezihamba phambili ozithi ungunobhala jikelele webandla leTriple C umnumzana Sengezo Chabangu kuselobele umphathi ntambo ubona ngokwakhiwa kwezabelo emazisa ukuthi kumele exotshe amakhansila eHarare ayisishiyagalolunye agoqela umeya umnumzana Ian Makoni lomsekeli wakhe ngoba esithi usebaxotshile kuTriple C owake waba ngumsekeli kamphathi ntambo obona ngezemali njalo elilunga lezanu PF umnumzana Terence Mokope uza kwetshwa namuhla ngemva kokufunyanwa elecala lokungenisa amafutha ezimota elizweni engabhadalanga umthelo weduty. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30 na Oliver Lelisayo, Ntungamilinkomo.